ama candidates ethu athi kuhamba kuhle konke bayazama sibili yathi siyakwazi ukuthi njengephathi esesentsha abantu abakasijayeli kakhulu kodwa hhayi kukhanya hhayi kuba lobubeli
kula kwethuselwa yini kwabancintisayo lozulu nje jikelela
hhayi okwakhathesi ukwethuselwa besingakakuboni kangako besingakazi sihlangane nakho
ukhona kungani likhetha ukungena kulolu khetho umoyo ngoba abamanye amabandla abafana labe-MDC bathi kudlala ngesikhathi ngoba iZANU PF izanqoba kumele kulungisiswe into eziningi eziphathelane lo khetho
thina njengebandla eliseselitha silibandla elivele lizivele esingakhangelanga ukuthi kuyini okwenzakala ku-MDC kuyini okwenzakala kuzani thina ethu injongo yokuthi sikhanye ukuthi sesinzeli nesesikhona yikho sifuna ukuthi sincintise kunketho zonke lezi eziyabe zisiba khona.